kunezakhamizi eziningi ubulawayo wonke jikele lesizifoni bezikhuluma ukuthi hayi abantwana basebexotshiwe ezikolo ezikolo ezinjengabo-Milton labondhuka lawomagwegwe abantwana sebexotshiwe khona ngale bexotshela izikhul fize.
Bathi ninxabesiyazama abazali ukuthi bakhulumisane leziphathamandla zezikolo ukuze abantwana bafunde imali ingakatholakali.
Ukhanya vele iziphathamandla kazifuni lokulalela vele ukuthi izakhamizi zithini, ngoba izakhamizi esezikhulume lathi zithi khona even labantu akade bengela sikwelede somnyaka ophelileyo kuthe kuthaya ilanga lokuqala bathi baxotshwa vele abakade bengela zikwelede yaba nezikwelede eziyazo lezo bathi baxotshwa vele khonapho. Izakhamizi zazama ukuthi zikhulume labo khaya naye kabazwisisi vele abantu bakhona.
Manje labo eselikhulume labo libathembise ukuthi kuyenziweni, kuthathwe nyathelo bani?
Kulento ezimbili esesizama ukuzenza. Ezokuqala ukuzama ukukhuluma lo minister we-education. I think asemathathu amathemu sikhuluma layo uminister ukuthi hayi iloba yona iminister abantwana bengaxotshwa, abantwana bayaxotshwa kuphela. Kodwa ukhanya ngani thiwa kakulalo thiwa olwenzakalayo uminister kulalo thiwa olwenzayo. Esesikuzama kathesi ukuthi sikwenze ukuthi sikhulume leZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi sithathe esingakuthi i-legal action against izikolo zonezi. Uhlupho-ke olukhona khonapho yikuthi kuyakufunakala ukuthi kube lo mzali ozabuya lo mntanakhe ukuthi hayi umntana amuxothiwe bese sihamba kuye ekhona isisebenzisa khonokho. Kodwa uhlupho sesilubonile ukuthi abantwana bengenza njalo, ngoba sake sakwenza abantwana bengenza njalo bayakhahlanyezwa esikolo. So abazali sebesesaba ukuthi hayi bengabuya forward abantwana bengakhahlanyezwa labo.
Ye, sikhulume laye umphathi ntambo wezemfundo wathi yena abazali balelungelo lokuyakhuluma lama headmaster bebatshela ngodubo labo ukwenzela ukuthi benelise ukuphiwa ithuba. Libona ungani lokhu kuyasebenza yini? Bakhona abazamayo ukuthi bayenze lokho okuthiwa ngama-payment plan kodwa bayalelwe.
Uyabona uhlupho ngomphathi ntambo wezifundo ukuthi akukhulumayo lokuphansi kuground kakuhambelani.